Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 1 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuqhubekela phambili elizweni.
Amanye amagaraji athela kungela amafutuwele emabhenki lapha amalayini abona ayisabeka and abantu belayinile benjalo benika ama-$20 abanye belayinile imali yakhona ingekho and abantu kuyabahluluza. Sesibona ungathi sesibuyela sibekhona abane sasikhona ngo-008 yabimpili yayinzi khona ngathi sisondela abantu.
Rambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP kungadala umahluko naku umphumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo.
I-MDC ekhokhelwa ngumnumzane Morgan Tsvangirai ne-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Welshman Ncube iwona amaqembu amakhulu lawa kamanye okungaba nje ukuthela itswayi esisebeni esivele sikade sisithele itswayi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi labantu elizweni lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi amavinkili engakhuphuli intengo yempahla. Uhulumende uphinde wasungula umthetho wokuthi abathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni baphiwe isigwebo esingafika iminyaka elithumi entolongweni bengabanjwa bethengisa imali okuyikho osokuvamile. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lesiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oqala ngokusichasisela okwenzakala ezitolo.
Uyatofika nga utwele ikesho le US dollar into ngakhona yabiphansi nga ule bond uthole ibond yakhona into ngakhona isiphezulu nga ukuthi yaswayipa yabiphezulu yathola ukuthi iyayithema yodwa yabiyenelisa ukuthi ibe lentengo ezintathu ezijeneyo kusika ngokuthi wena uphethe imali ba and lala abathengisa izimali sebebuyele khonakwa ukuthi imali zivele zithengisa ukuthi nga uzithele 100 US abethi hayi thina ibond letha ngapha sekwanisa ukuningaye-150 bond so sesukela kwabanehlupele lokuthi bantibili sebebhizi sebeqanda imali ngendlela ezinye ezingajwayelekanga ngenxa ukuthi ilizwe lakho alisaqonda kanti kanjani.
Njengoba kufake lowo mthetho wokuthi abantu bazabotshwa, lokhu bethengisa yini imali leyo kumbe sebecatshile abantu njalo lezakhamizi lokhu ezihamba ukuyayithenga le mali?
Abantu lokuthi abantu babotshwa kele babotshwa sibilizo lisiphumakale kodwa abantu baleku bebhizi estaradeni beyithenga njalo abantu bonabele ukuthi indlela sebesebenza ngayo nxa bebotshwa estaradeni abantu bayazana ahambe ethi hayi ngilale endlini yami buya endaweni engizodinga imali and abantu abasebele ukuthenga imali ngoba uzanake xa ibhenki ingakunika imali umuntu usefuna ukuthi athole i-forex kubafuna i-US dollar ngifuna irand uzayithatha ngapha ibhenki ingekho so umuntu uselohlupho lokuthi ufuna ukuphumela izweni siyakwenye indawo izakhamizi yahamba siyadinga imali ashiyo into enhle kodwa sizamauthi uhulumene usehlulekileni indawo zomnotho ezazibambe kuhle so kusenza ukuthi abantu bazinikele ukuthi bona ngaba bangasinceda ngabe senzento engayisiyo ngale sigcanele kibo so yilisho besibalala abanye balabantu abafunda outside eZimbabwe bafuna izimali so bahamba bona abantu bayithenga lezo mali eze bancintiseke ungaziqhubeka kunje ngibona ngathi hhayi abantu bayagcina besenza into ezingayishishi.
Manje njengoba kuphithizela kunje izakhamizi ziyacabanga yini ukuthi kumele zibhalisele ukuvota?
Ukuvota sibile abantu bangananzelela kulenhlanganiso ezinikeza zama-civil society groupings ziyazama ukunikeza abantu ukuthi abanzi bakhuthaze ukuthi bazame ukuyavota njalo kuyamyeza lapha and abantu bangananzelela ngalo okurejistwa khona barejistwa sengathi sikobulawa kule ndawo eyodwa ngale famu lokurejistwa khona abantu futhi bayarejista kakhulu ukuthi bavote kodwa njalo eli kulebe ngabanye futhi kakhulu abantu abazi ngathi bafuna ukuhlehlela emva kwale nkulumo eziningi ukuthi azaze zivote ele opposition yakhona ye bayaxabana kulalokulalokua so abantu kangathi bazimisele abantu abanae kakhulu sefuna ukuthi register bazame labo ukuthi bakhulumisane lo hulumende ngevoti bamjinge bafake omunye uhulumende ongabancedi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo. Kambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP okusanda ukwenzakala kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo azama ukubumba umanyano okulwisana lebandla leZANU-PF. Ukuphendula lombuzo sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kusobala ukuthi amabandla alosekelo abalisa i-MDCT, i-MDC kanye leZANU-PF, njalo okwenzakala kwamanye amabandla aphikisa afana le-PDP akusoze kuxegise umanyano we-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho.
Ababeki izidingo zabantu beZimbabwe phambili. Esingathi ngamadoda azingele phethe itswayi. Yabona uma uzingele uphethe itswayi, uma kwenzeka ukuthi uyabamba inyamazana, kusho ukuthi uzoqala uyidle wena khona le hlathini ungakezi naye ekhaya. Ikucabanga ukuthi fana nalokho-ke esikubona kumaqembu athi ehlukene aphinde ehlukane futhi. Akubasizi abantu beZimbabwe, akulethi isombululo esidingwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amalunga e-PDP abevele engabameli bendawo ezithile edalele ephalamende abafuna ukubavotela laba abanyeke bahamba labo ngale bese kuthathela amavoti ama-MDC lawa amanye amakhulu.
Uma i-MDC Alliance izohambisa kungabi khona ingxabano ezovela ngabantu bebanga ukumela izindawo lezi, izigaba lezi zama-constituents, sizabona i-MDC iphuma phambili lolumbimbi lusiya kubantu ngomlayezo owodwa, umlayezo oqinileyo. Kungaba kuncane abangakuzuza be-PDP uma bengasabanga ingxenye yalolumbimbi.
I-PDP ingabambana lebandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru-ke.
Ibandla likaMjuru njengobani asikaboni ngeqiniso lonke ukuthi likangakanani. Njalo ukusebenza kwalo lokho kukhona manje ngabe selizuze kangakanani na ukulandelwa ngabantu beZimbabwe. Indawo esibona ungathi icembu likaMjuru lingaba namandla khona indaba zemashonaland, west, central, east, indawo ezinjalo. Kodwa akusho ukuthi leyo ndawo yiZimbabwe yonke, futhi akusho ukuthi bazobe bekhonya bebodwa kulezo ndawo, ngoba yilapho futhi esisabona khona iZANU-PF ingathi isenalo udokoza. Kanti futhi nayo MDCT uma kufika amavoti siyasibona ukuthi iyavuna nayo kulezo ndawo. Amavoti amaningi azathathwa nguMjuru yila avele ekuZANU-PF. Asimboni uMjuru engalimaza i-MDC Alliance, ngakho uzokuba nomthelela kakhulu ukuthi benze mhlawumbe i-alliance noMjuru.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kweziphathelane lemaphandleni silengxoxo lo wayengummeli wetsholotsho edalele Senate umnumzana Believe Gawule engowebandla leZANU-PF esichasisela ngemizamo eyenziwa izakhamizi ukuvuselela uhlelo lokuthuthukisa isigaba olwe campfire.
Lwaluvele lujongene uhlelo lolo, lwalujonge ukuphakamisa izigaba lunothise izigaba lezo lapho kulezi nyamazana khona. Iy'nyamazana lezi izolo lokhu zezilimazela kuphela abantu izinto ezidlela abantu amabele, abantu bengabuyelwa lutho yizo, ifuyo zabantu zingaphatheki kuhle ngezinyamazana lezi ziphakathi kwabantu. Ngokunjalo-ke kwasekusungulwa uhlelo lokuthi abantu abahlala lezi nyamazana lezi zithi zingathengiswa iy'nyamazana lezi zilethe imali ezigabeni zithuthukise izigaba zenezwe lapho kulezi nyamazana khona. Kwakhiwe izikolo, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe imigodi yamanzi abantu bathele khona amanzi okunatha, kwakhiwe amakliniki, kwakhiwe yonke into enjenganaleyo, kulethe intuthuko ezigabeni. Kuthi lanxa abantu izilwane zathe zadla inkomo, abantu babuyiselwe futhi babhadalwe, bakhompasethwe abantu babuyele esimeni kade bekuso sona. Kodwa into le kade ngaseyenzakali kade tuluyayijekwe ngabanye abantu abathile sebezenzela into abayifunayo, abantu bengasela mandla ezigabeni. Sikulubisela sinike abantu bebenamandla babelakutsho ukuthi bafuna kwenziweni ngemali zabo, bafuna kwenziwe. Lanxa kudingakala umuntu onguye abantu laba abazozingela ezinyamazana lezi, abantu babenamandla ukuthi batsho ukuthi hayi thina lesi sifuna lo muntu ungasebenzelayo kuhle kumbe lwana kasemfuni, abantu bakhululeke ngokwenza njalo.
Elijonge ukukuthuthukisa esigabeni yiziphi indlela?
Abantu bayazikhethela, sithandekile ukuthi ngokuthi ngama wadi ngathi ngisho njalo xa kungamanzi sebebona ukuthi abe sebeqala ngohlelo lwamanzi njalo inyemali zakhona ziyabe zingaziningi kakhulu zithandekile ukuthi zingakhava inhlelo zonke kodwa sebeyaqala ngakhona okuqakathekileyo ngaleso sikhathi abaya kuye kubonile kuqakathekile
ngobani abaphatheka kulolu hlelo njalo lina lingena kulo njengobani
lokhu kwenziwa izakhamizi zetsholotsho akula mbangazwe phakathi sithandekile mina ngingena kilo uhlelo lolu ngingomunye ezakhamuzi zetsholotsho engingazivala ngithi senior citizen yetsholotsho luhlelo oluphathwa izinkokheli ezikhona ezigabeni njengezinduna labalisa ama-councillors ayiwo amele abantu emawadini lama-campfire committees akhethwayo ngabantu ayiwo aphethe lolu hlelo esenzela abantu ezigabeni
lo ngumnumzana Philip Gawule owayengummeli wetsholotsho edalele senate njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye esetsholotsho iStudio 7 ilokhu iphakathi kwemizamo yokuxoxisana lekhansili yetsholotsho ukuze sizwe umbono wayo ngalolu daba okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngixoxa lokhudakhwashe hove oligqwetha eHarare siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media uhulumeni wezimbabwe usethethisile wathi ithuba likhona lokuthi bangavali i-social media ngempela ngenxa yokuthi bona babona ngani indaba ezitholakala ebulenjini ngamanga njalo kwenza ukuthi inotho yelizwe ibhidlike masizwe-ke ukuthi igqwetha lethu litheni ngalokho
uhulumende wezimbabwe galawo amandla okuvala i-social media owathesi engabe zama ukufunda ukuthi kwenziwa njani ngoba siyazi ukuthi uhulumende wethu lobudlelwano obuseduze lamazwe anjenge-China labo-Iraq labo-Iran lapho uhulumende balezo zizwe asebekwanise khona baphumelela ekuvaleni i-social media le-intanethi okwakathesi uhulumende wethu engabe esafundela besalungiselela njengama-parts of amalungiselelo ama-elections a-next year okwakathesi uhulumende akwenzayo yikufaka imibiko eyethusela abantu ukuthi beqaphele ngoba abakwenza ku-social media kubo-Facebook kubo-WhatsApp kungaba bophisa kumbe kungabangenisa ezinkingeni lomthetho kodwa kasilawo futhi umthetho obhaliweyo okwakathesi obhala kumbe ovala khonokho uhulumende azama ukuvala
awungitsheleke mnumzane ngombono wakho ungathi lokho kuyisiluleko na sokuphulwa kwamalungelo abantu ezimbabwe ikakhulukazi ilungelo lokukhuluma umbono wakho esingathi ngesingisi i-freedom of speech and expression
yeah ikuyiphula sibili ngoba akula njengoba ngisitsho kakula mthetho opha ihulumende amandla okuthi ethusele abantu ngendlela ayethusela ngayo isisekelo selizwe lethu okuthiwa yi-constitution yesilungu ikhuluma okusobala ukuthi abantu bonke balalo lokuthi bekhulume lokho okuphakathi kwabo kumbe bekhulume bengesabi okuthiwa yi-freedom of expression yesilungu kodwa uhulumende simbona sezama ukunciphisa indlela abantu abakhulumisana ngayo nxa besebenzisa indaba ze-intanethi
okay njengesizalwane sezimbabwe esiphile eHarare did you personally feel i-pressure yokuthenga izinto ngokushesha esingathi ngesingisi i-panic buying
i-pressure yokuthenga izinto yayikhona ngoba vele izinto ziyashota izinto kazikho as we speak akula lutho emashop uhulumende yena ufuna ukwenza ingathi abantu bathengiswa ukuthi i-social media yayisikufaka kodwa iqiniswa ukuthi ezitolo intengo zazikhwela phose kwezinye izikhathi kabili ngosuku so i-problem kumbe uhlupho olwaba khona ukuthi abantu basebetshelana ngokukhwela kwentengo kungendlela ze-WhatsApp ngendlela ze-Facebook so kwakusibasobala ukuthi ngumumo owenzakalayo and khonokhuyana ukuthi umumo lo ube segcekeni ubesobala yikho okwayenza uhulumende engajabuli ngokusetshenziswa kwe-social media kuleyo ndawo
okay mnumzane wathi ngikubuza umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo wena njengomuntu ophile eHarare ubona ngani ukuqhubekela phambili kokubhidlika kwenotho yethu ngaba yi-consequence of i-fake news ngasebulenjini njengalokho kushiwa ngumnumzane Patrick Chinamasa
hayi ukudilika kwe-economy wethu weZimbabwe kwenziwa ngamapolicy kumbe ngamacebo angaqondanga isekelisi umzekeliso odwa ikungenisa ama bond note okungasimali endikathethe sesikubona ukuthi ingozi yokungenisa imali enjalo kuyini ngoba kathesi leyo mali abayingenisayo ama-bond notes kathesi seluzile ivalu kwezinye indawo idola elilodwa le-America selithenga ama-bond notes funa ayi-dollar 60 kumba ayi-dollar 70 so angithi uyabona ukuthi vele izinto zakhona sezehlukene and i-social media is just there ukuthi abantu bekwanise ukushare ama-messages about what's happening.
Hayi, kuda kwashe ngiyabonga kakhulu mnumzane bekukuhle ukuba lawo kuhlela.
Hayi, kulungile mfosi.
Hayi, balaleli lizwi indaba ekhona. Lapha bengixoxa lo kuda kwashe hobe oligqetha eHarare. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye social media eZimbabwe. Bafethu isikhathi sesifikile lesokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko hobe ukho.
Kubekela phambili lamhlanje ke ngodaba lwabantwana abazalelwa emazweni bezalwa izizalo zeZimbabwe. Sele sibone abanye bebiselwe ekhaya nxa songani kuyahlupha ukuhlala labo lapha emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba ngilonkosikazi Sakhile Line uMadube ohlala eHaveron kweleBotswana. Omnye njalo silaye njengeviki ephelileyo ngumnumzana Msizi Bhule.
Dube, yazi njengokuba epolisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi ngono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke. Abantu nabasuke futhi babe nenhliziyo nengqondo ukuthi umama vela kangithandi or ubaba kangithandi so engishiye lokhokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Bhule kunapho ke sikubamba umlomo kwezithi sibize lo Madube khonapho ukuthi nxa sumkhiphile umntwana wamhambisa kubogogo kwambana Madube akutsho ukuthi amakhompyutha asawazi ama-laptop into ezinjalo so kungani kuyahlupha khonokho.
Kulezinsuku dube izikolo zemakhaya ezinye izikolo engizibonayo mina zisekhaya isikhathi eside kulapho kunamakhompyutha abantwana bayafundiswa amakhompyutha ye ungamkhani ukuthi kulezinye izinto ezibuyayo la ofisa ukuthi umbone kodwa ngombono wami mina ngikhuliswe ngugogo ma usekhaya ulogogo uyafunda ukuthi njengabantwana abangamankazana ngizafaka kithino amankazana ugogo uyakufundisa ukuthi umntwana oyinkazana yenze uyavuka ekuseni yenze so senze so akwelula kufundisa ukuthi ikusasa kho kumele ibe kusasa ngokuthi ungumntwana ongumama umele ube ngumama ube ngumama wendlu ube ngumama wakho so ma ukuthi uhlale etown ukuye enkunini awusoze ube kwazi ukukhamaza awusoze ube kwazi but ma uhlala logogo uza kufundisela ukuthi kusasa ma usithi uyathathwa la usibandilakho ikhaya imini ayifanananga soze uthathe egoli kumbe uthathe etown uzawa lo mnyama uthathe emakhaya kumbe ibe yinhlanhla uthathe emakhaya ma uthathe emakhaya uthi uzakwena enkulu ubuvele town usuzayihluleka lokuthiwa imigomo wamazwe ngokuthi ukhulule lesikhiweni but ukukhulela esikhiweni lakho singakusuli ngokuthi lezinsuku into zonke sezintshi but emakhaya amakhompyutha asekhona ukukhulu ukhulela ekhaya mnambona ukuthi kuyasiza ezintweni eziningi ngoba uzakufunda into eziningi okumele ukuthi njengoba sisitsho ukuthi isiko akumele angasililahle kakumele ufunde ezinye izinto ezamelane namasiko ukuthi ukhula njani umntwana oyinkazana kumele uyenze njani umntwana oyinkazana yena abadala ye bangangikhanuka kodwa kulesi khathi sokuthi isintu kuyabe kumele sidlale indima semntwana oyinkazana.
Yes, uzakhulu ke Madube baba Bhule bo impilo yabantwana abasuswa eGoli abasuswa eNgilandi langaphingaphi sebebiselwe ekhaya iya kuya ngapi nxa sikhangele sibili ngokuphila kwabo
especially abantwana ababazalelwa ngaphandle esethi umntwana esekhulile abeseya emakhaya ngomhlawumbe ngithi kwela kithi eZimbabwe uyabona igiphule inkulu kakhulu plazi ngoba sigoqwa sisemanzi umntwana kunenge akufunda isincane umntwana kakhohlwa uyabona so umntwana usuke naleya culture nempilo ayifundileyo esemncane leya memory yahlala so kusenzakala into ezimbili la ma esefika ekhaya it's either uzothanda impilo yasekhaya or futhi ma eseyithandile yasekhaya uzokukhohlwa le ayifundileyo ngoba ufike entweni 800 or uzofika zonda impilo yasekhaya sekukhumbula kakhulu la khona kusuke ku affect umntwana ke lapho isikhathi esiningi especially ngoba besasebancane kusuke kubahlukumeze kakhulu abantwana okungakho ukuthi kubadebe impilo yabo yonke so cabanga ukuthi yiyo ke problem enkulu
siyakuzwa ke madube bevala ngamafutshane mama
yaba abantwana yisakhuliseni yabakhulisa ngendlela ezijeni abanye sibakhulisa emakhaya abanye sibakhulisa emadolobheni but engakutsho kuphela ukuthi abadala sifunde ukuthi sigogo siyagoqa sisemanzi esetown noma esedolobheni uzama ukuthi umgoqe umtshengise into e-right le-wrong umfundise amasiko akhe ufundise imvelaphi yakhe abekwazi ukuthi umuntu omdala ngumuntu omdala yalo umuntu ba umuntu ngabantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke madube lapho ke besikhuluma ke lo nkosikazi sakhilelene umadube phela ukhona ngale eHaveron kwele Botswana kuzobuya ke ubaba umsizi Bhule ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa Oliver lesemoyeni ngumthembo sithembayo ukeeps Dube lilani
ube ukhona izolo akuse ziwa we mama sibe munye
siyabonga Gibbs Luyalandela uhlelo oluphathelane lezokholo silontunga milinkomo we Studio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengikhangele intshumayelo uJesu ayilethayo kuMarko ichapter ka 4 verse ka 3 siyaphansi. Into esiphathekileyo isifundo asinika sona ikuthi umbuzo oqakathekileyo okuthi uzwa njani ilizwi likaNkulunkulu. Njalo ulivumela ukuthi lisebenze njani empilweni yakho. Waletha indaba eyomhlanyeli umlimi umuntu owayehlanyela imbewu yakhe. Uthi yena eyinye leyo mbewu yawela eceleni endleleni okuhamba khona abantu. Beza izinyoni zafika zayidla zayipeta. Eyinye yawela ke phezu komhlabathi oyisikwagwa okulamati amaningi. Yakhula yaphinda yafa masinya. Eyinye ke yasiwela phakathi kwameva. Yathi isikhulile leyo mbewu. Ameva abe iminya yagcina isihle isifela khonapho. Eyinye ke yafela emhlabathini omuhle ukuthi yaba le mbewu eningi eyaphumayo khonapho. Yaphuma le mbewu edlula ithumi lantathu. Yaphuma le mbewu eyinkulungwane. Kutho ukuthi ngapha yayingena emhlabathini omuhle. Siyalazelela ukuthi lapho uJesu wayekhuluma ngokuthi indlela esizwa ngayo ilizwi likaNkulunkulu iyayenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisikhulise, likhule phakathi kwempilo zethu, lisincede, kuyenze lihle lihle lingasincedi ngalutho. Okokuqala, singakhangela umuntu wokuqala, kutsho ukuthi lapha wonke umuntu ongilaleleyo ungena la phakathi kwemhlangothi lezo. Abantu bokuqala kulabantu abathi nxa besizwa ilizwi likaNkulunkulu bafanana njengembewu ewele endleleni yadliwa zinyoni. Kuthi ukuthi omunye umuntu uyalalela ilizwi alichaye ndiva ethi ami ngathi landandaba lalo ngizaqhubekela phambili ngempilo yami. Ilizwi leyana lihleze limncede lutho. Okwesibili, sinanzelela ukuthi kuba le mbewu le eyawela phezulu komhlabathi oyisikwakwa ogcwele amatshe. Le mbewu ifanana njengomuntu othatha ilizwi likaNkulunkulu elijabulela kodwa engathathi isikhathi sokuthi alifunde kuhle, engathathi isikhathi sokuthi abe nesikhathi esiningi ezindla ngalelo lizwi. Ngenxa yalokhu-ke impande zakhe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu ziba zincane. Siyahamba nje isikhathi esilutshwana nxa ilanga selitshisa izinto sezinzima alowo muntu uyathiyana lapho. Okwesithathu, mbona kuba leqembu labantu abaningi elokuthi bayezwa ilizwi likaNkulunkulu belithokozelisele kakhulu kodwa indubo sihlaba ukudubeka, ukudinga imali ngapha eZimbabwe, abantu badinga ofuel, badinga cooking oil, ukuhlukuluzwa yirenti, ukuhlukuluzwa
imali esidinga ngokhansili umuntu ecina ethi hayi lizulela lingincedi ngalutho uyabe lamukele ngenjabulo kodwa-ke ukudinga umhlaba ucina usenza ukuthi ilizulelana lingasebenzi kwezinye isikhathi abane njalo ukuthanda inotho emhlabeni lokuthanda izinto zemhlabeni kwenza ukuba ilizwi likankulunkulu mtala ichaye mdiva ikanti ngizagcina ngomhlabathi wokucina lo ngumhlabathi omuhle umhlabathi ovundileyo okuthi nxa ilizwi likankulunkulu lisiza kuwe hawu liyachaya inala phakathi kwenhliziyo yakho kutho ukuthi kuyavula inkalakatha yenala eyokuthi lokho okuhlanyelwe nguNkulunkulu siyabona nxa umuntu sekuvuna sekukuteki
kuyiphethe mfundisi
sibonge kakhulu sihlangazela abalaleli bezu namhlanje baba egama likajesu ukuba izwi lakho lizangena phakathi kwenhliziyo ezivundileyo ezizaba neziphelo sithandazele ukuba izwi lakho Nkulunkulu libe neziphelo ezimangalisayo phakathi kwabalaleli bethu abalalela linkonzo lalapho nxa besiyezinkonzweni zabo ezehlukeneyo babuthise ilizwi likaNkulunkulu likhule phakathi kwabo egama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ngiyathemba labalaleli bethu bazakhuthazeka sihlanganeni iviki le elandelayo
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda
Umculo kaJays Marabini esithi Ntombenhle uyalandela lo kaJays Marabini esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi yasidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.